khona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazakuzwa umthwalo onzima kakhulu ngoba inhlelo lezi bezincedisa kakhulu abantu ukuthi bathole lokho esingathi ngama essential services okugoqela umtholampilo, imfundo, amanzi, lezinye futhi indlela zokuthi abantu bafundiswe ngamalungelo abo njalo futhi abantu benelise ukuncediswa ukuthi bamele amalungelo abo.
Ungathi kuyini okubangela ukuthi amazwe aphetheya la anciphise uncedo lwawo?
Njengabantu base-Africa mboni ngani it's unfair ukuthi sisole laba asebequme i-support akade besinika yona ngoba akusomlando wabo vele ukuthi basi-support kungumlando wabo hulumende bethu ukuthi babone ukuthi intuthuko silayo babone ukuthi ingqubekela phambili silayo njalo futhi babone ukuthi amalungelo ethu ayahlonitshwa njalo futhi ayananzwa khathesi ke abantu be-Africa sokumele sibone ukuthi siyavuka emaqandeni silande ohulumende bethu siye demanda ukuthi izimali esizikhipha njengama taxes izimali eziphuma kwizembiwo zomnotho wethu izimali ezivela ku-business kumbe ngithi ku-private sector yethu esebenza emazweni ethu kazisebenze ukuthuthukisa amazwe ethu sisebenze ukuletha ukuhlonitshwa kwamalungelo lokunanzwa kwengqubekela phambili yethu. Ohulumende abayehluleki ukwenza lokhu kumele bakhithwe ekumbusweni abantu abaqunga izibindi bakhiphe ohulumende bamasela abantshontsha imali kaZulu bakhiphe ohulumende abangalethiyo ingqubekela phambili ngoba khathesi sokukondoda zibonele sokumele ukhwinqe amabhrugwe ubophele ebhanti lakho uzimele wedwa lokho ukuthi besilokhu esiyikhala kodwa sincike kwamanye amazwe sokuphelile sokumele sizimele lathi sodwa njengabantu sitshengise ukuthi singabantu phela hathi kube silokhu esiholelwa ngezinye izizwe sengathi sizinkukhu zokufuywa.